Ngapha kusigabisi labo BOA Ndebele.
Amfano zizo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathani leZimbabwe.
67 Air Voice of America sisakaza seWashington DC.
Olangela emsazweni Studio 7 ngolesini mhlaka ngungabaka 2024 ngudaba kangubi. Endweni zethu lamhlanje.
Na uFace Republic 2014 10 sohlalo sanguquko. Mithi bekuyisho ukuthi sibhidlela. Ngifunde bekise siya phansi.
Bayakhala abantu ezimbabwe ukuthi amahlani nakwaphisi ngesathi lungiselele mhlanu wesathi kusimidi laba abanakwafanelanga ukuphatha esikhundla somngenisa lo mayano yoma
abantu bathole kudla okuncane kakhulu bekufanele ukuthi ngalesi sikhathi ngabo uhulumende lazo zonke izinhlanganiso sezalungisa.
Inhlanganiso yeFuseNet ithi kulabantu asebephelelwe ukudla emazweni amaningi kuzwekazi le-Afrika bacela uncedo ngokuphangisa. Abaphathi bezikolo sebebophise abazali abehluleka ukuhlawula imali yabafundi e-school fees. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bayakhala eZimbabwe ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi uhulumende weZimbabwe obathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo. Kulabantu abavalelwe e-remand prison abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha abacatshengelwa ukuba babefuna ukuphazamisa umhlangano lo ngokutshengisela emigwaqweni besola indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho nyakenye lokunye okuhlupha uZulu. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Briggs Bomber laye uthi uphose wathunjwa ngabacatshengelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma namuhla emphakathini ekolitshini le-University of Zimbabwe ku-public lecture esethula okumayelana le-SADC. Kuningi okwenzakala eZimbabwe namhla lakusasa okuhambelana le-SADC Summit. Enye inkokheli ye-SADC egoqela umongameli Samia Suluhu Sahasan wakwele Tanzania, umongameli Francis Chakwera wakwele Malawi lomkhokheli kahulumende wakwele Lesotho umnumzana Samuel Matekane sebefikile eZimbabwe. Akwaziwa ukuba ngumongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia uzahamba eZimbabwe kumbe hatshi kule mbiko ethi kadlelani kuhle lohulumende kaMnangagwa. Kudaba olufanayo kulezi zalane zeZimbabwe ezithi ilizwe leli akumelanga likhokhele umanyano weSouthern African Development Community ngoba kubikwa ukuba lephula ilungelo loluntu. Kodwa kulabanye njalo abathele eZimbabwe kufanele liphathe isihlalo somgcini isihlalo weSADC. Ngobika uAnastasia Ndlovu.
Banengi abathi akumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe isikhundla somgcini sihlalo womanyano lo ngoba uhulumende wakhe ubopha mahlayana abala ilungelo loluntu labaphikisayo. Bathi ukubotshwa lokuhlunyezwa kwabantu abedlula ikhulu lamashumi ayisithupha 166 agoqela amalunga ibala le-Citizens Coalition for Change abalwela ilungelo loluntu labanye bephula iziqondiso ze-SADC Treaty evela bonke abantu njalo ebanika amalungelo okujingisela ngokuthula lokulwela abakufunayo kuzohusazwe lokunye. Omunye walombono lo ngumnumzana Bester Willy Magwizi owalwa impi yenkululeko ekuzaphu.
Akukhathalekile ukuthi ngubani oyabe vukusa ngasona leso sikhathi, kodwa ke ukuhlangana kwamazwe e-SADC kungamazopha, asiyonto yomuntu ukuthi singagijima ngakho sizitsha isifuba sithi senze okwe-SADC.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala othi kumele eleZimbabwe liziqoqe lilungisise njalo ubudlelwano lamanye amazwe ngoba konakele elizweni.
Akhangele langomnotho welizwe lo olokhu kusiyaphansi siyaphansi, njalo akhangele lokuthi uyalungisisa labanye ukuze bamphathise njengoba kade sesisesikhathi nisendlala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi akulalutho oluzaguquka eZimbabwe.
Sakubona uFirst Republic ngo-2014 ithe inohlalo kasibonanga inguquko. Imithi bekuyishota esibhedlela, imfundo lesehle siyaphansi.
Kukhona olwela amalungelo oluntu umnumzana Benno Ncube laye uthi akulanguquko ezakwenzakala eZimbabwe ezaphatha isikhundla somgcini isihlalo e-SADC okomnyaka owodwa. Uthi inhlanganiso le kayiqedakali lokuthi yenzani kwezombusazwe ikakhulu ekulungiseni okufiswa nguZulu.
Indawo esithi sihambisa izikhalazo zethu sithi siyakhala, leyo ndawo ithi yona lowo muntu elikhala ngaye nguye sifuna abe nguye sikhokhelayo.
Olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ekwele South Africa uadvocate Dumisani Leya uthi umnangagwa akumelanga akhokhele iSADAG.
iSADAG yona iDepartment yayo SOM eya monitor ama elections adlulayo yasho ukuthi umnumzana umnangagwa lebandla lakhe lezanu PF baqilibezela.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba okunhlanganiso ebunjwayo eBlue Movement usekela amazwi kaLeya.
Report yeSADAG yakhipha sobantu bonketaleza ngendlela esemthethweni.
Kodwa abakubandla lezanu PF bathi umnangagwa ulelungelo lokuphatha isikhundla lesi loba kunabanye abakhonona besithi wephula ilungelo likaZulu. Umnumzana Admire Tonderai Masikati uthi kunengi okuhle okuza kwenzakala eZimbabwe umnangagwa engaphatha isikhundla lesi.
Ikakhulu kwezomnotho, ku-infrastructural development, kubudlelwano namanye amazwe ngoba yiyo eyabe isibambe indambo zakho konke kuyabe kusenzakala.
Ukhansila ka-Ward 26 umnumzana Mpumelelo Moyo okhokhela ikomiti yezemali kukhansili yakoBulawayo ulombono ofanayo.
Lokho kuyenza ukuthi infrastructure yelizwe iphucuke njalo iGDP ngalelo from 17 August 2024 izabe ikhwelile eZimbabwe ngoba abantu bazabe besithi bespenda besebenzisa izimali zabo khonapho kusummit naleyo.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi uhulumende kaMnangagwa ukhahlameza uZulu njalo waqhuba ukhetho olwalungakhululekanga nyakenye okuyinto ehlupha abantu beZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaqhuba ocwaningo lwezokudla langesimo somkhathi abefemine early warning systems network iFuseNet bathi imizwa eminengi esemazweni angezansi yezwekazi le-Afrika kayisela kudla okweneleyo ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ithi sokuphelile okwavunwa lonyaka ngakho-ke abantu kabasatholi ukudla okweneleyo ngelanga emazweni afana leZimbabwe, Zambia lamanye. iFuseNet ithi abalezifuyo labo sebeqalile ukuzithengisa ngenxa yokusolakala kwamadlelo kanye lamanzi. Izifuyo lezi sezithengiswa ngemali ephansi kakhulu. iFuseNet ikhuthaza uhulumende abaphathisayo labanye ukuthi baphangise ukubuthanisa usizo lwabalambayo njengoba bebanengi abadinga ukudla lonyaka kuze kuyefika ekuqaleni komnyaka ka-2025. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program layo ithi ayikenelisi ukubuthanisa imali edlula izigidi ezingamakhulu amane amadola eMelika, $400 million, eyokuphathisa abalambayo emazweni ayisikhombisa asezansi yezwekazi le-Afrika. Ithi okwakhathesi sibuthanise imali yesilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini i-20% kuleyo edingakalayo. Uhulumende weZimbabwe yena uthi unike abantu ukudla bedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.1 million kunyanga ezintathu ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi isimo leso isimo esisilindeleyo kakhulu ngokuba izulu alinanga, isomiso sibambile. Ngakho ke vele abantu bathole ukudla okuncane kakhulu bekufanele ukuthi ngalesi sikhathi ngabo uhulumende lazo zonke izinhlanganiso sezalungisa ngoba kwakulindelekile vele ukuthi ukudla kuzaphela. Abaningi vele kwabaphelela kudala kakufikanga kuyelu August kumunye abanye vele abazuzanga. Ngakho ke isimo sakhona sibe sibi kusuka vele umnyaka uqalile la nyakenye bekuvele kungamanga kahle ngabo December kubo November laphana bese kuyindlala zodwa.
Usizo seluqalisile na ukufinyelela uZulu ikakhulu oluvela kuhulumende lezinye inhlanganiso?
Yebo, sekulokudla okufinyeleleyo ebantwini okuvela kuma NGOs athile lokuvela kuhulumende kodwa kakweneli. Ngike ngafika endaweni eziningi ngafica ukuthi ukudla okunye okufikileyo bekungamanga kahle, kukhona abanye abathola amasaka ayebolile
ile phakathi okunye kwakhona ngakho ke ukutsho khona ukuthi basese lendlala enkulu kuyadinga ukuthi inhlanganiso zonke zibambisane
pho njengoba iWorld Food Program isithi ayenelisanga ukuthi buthanise yonke imali edingakalayo ukuze kuphathiswe abalambayo kuza kuba lomthelela ongakanani lokho
lokhu kuzaba lomthelela omkhulu kakhulu ngokuba imali iyadingeka ukuze kube lokudla kodwa ke njalo zinengi insizi emhlabeni kulezimpi esezidale iziphephelo eziningi kakhulu ezidale indlala ngakho ke imali ivela kwabalutshwane kanti isimo somnotho emhlabeni ngasimanga kahle umhlaba wonke jikelele ngakho ke esiphaleni lapho kucutshwa khona imali isinciphile sisilela ngakho ke indawo ezinjengakithi ngapha lazo zizahlupheka ekutholeni imali ngakho ke kuzadingeka ukuthi ohulumende bangapheleli kuphela ekuthini iWorld Food Program iqoqode iminyango labo kumele bagijime bathiphe ezikhwameni bamise okunye lokho okudla imali okungancediyo abantu babe lokudla kuqakathekile ukuthi kwenziwe ngaleyo ndlela
Umnumzana Efidlela Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zeWange ngaphansi kwenduna uMvuthu zithi sezilotshelwe incwadi ngabaphathi bezikolo bezethembisa ukuzithathela impahla ngenxa yokungabhadali imali yabantwana besikolo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi zalotshelwa incwadi ngabaphathi bezikolo ezigoqela iVulindlela, iChimbombo, iNdlovu, iChidobe, Bethesda lezinye ngesizathu sokungakhokhi imali yabafundi okwebanga elide. Izikolo lezi zathumela amapholisa esigaba ukuyanika abazali incwadi lezi. Bebuzwa ngembangela yalokhu, unkosikazi Mary Mpala uthi kala mali njalo emavikini asanda kwedlula wehlelwe yisiga. Kulesikwelede semali yabafundi ischool fees esifika ikhulu lamachumi amahlanu emadola emelika $150.
Bengifuyile wakathi ezingahlaselwa ngumuntu owayephambele ingqondo wafika wabulala imbuzi zami ekhaya. So ngangikhale ukuthi ngizathengisa ezinye zembuzi zami ngiyebhadala esikolo. Senginowaya sakwazi singenze njani.
Unkosikazi sikhululekile Ncube laye ngomunye wabaphiwe incwadi ngamapholisa esigaba lesi bafuna akhokhe imali yabafundi abayisithupha loba yena esithi kala mali.
Ebengicela ukuthi abana kumbe bandobhela at least one yena lo ngifake kubhimu. Khathesi kunje omunye ngimrejistele ngemali yesikwelede eklabhini. Anyikwazi nokuthi ngiyathatha ngimbuzi senzelele 3 benzama ukuthi ngithengise konoku ngavela nguvali ngithi ngiyathengisa senyingumuntu nje.
Unkosikazi Shayelini Mathe weChisuma ubhekane lesikwelede esifika amachumi ayisikhombisa samadola emelika $70 uthi baphiwe inyanga ezintathu ukuba bebhadale isikwelede lesi. Usephelelwe unkosikazi Mathe. Kodwa uMathe uthi sigaba lesi kasilandlela yokwenza imali ucela ngedo kuhulumende onguproportional representative council eChisuma unkosikazi Sikhanyiso Moyo uthi indaba yamafizi ilukhuni ngoba incwadi zathi kungedlula inyanga ezintathu uyasiwa komlisa.
Umlisa la uzakunika certain inyanga ukuthi kumele ubhadale ngazo. Xa ungasakwanisanga sebethatha izincwadi sebekunika amafomu sebefila amafomu ama debt collectors. Sikhuluma kunje esidobe secondary baphiwa.
Ukansila omelele zizakhamizi umnumzana Given Moyo uthi uhulumende ngabe uyangenela njengoba minyaka yonke yokhetho ehlala ethembisa imfundo yamahala.
So if free education yaleyo ifanele ikhangelela abantu abanje abalenswelo ezijejene kakhulu abantu basemaphandleni wayena lo muntu uyabezela ilo abantwana ngokuzala lilungelo lakhe kodwa uma esemzela umntwana ehluleke kwesikhathi ukuthi bamhambise esikolo ngenhlupho ezijejene ezibala indlala ezibala bona ubuyanga nje bona general.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sezemfundo yehlule kodwa emhlanganweni wabaphathi bezikolo owaqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls abaphathi bakhala ngokuba uhulumende ngiphansi kohlelo lweBasic Education Assistance Module kumbe iBIMO kakhokhi imali yabantwana njalo isikwelede lesi sesiphezulu kakhulu. Okugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ephansi umnumzana Tore Rai Moyo wakuvuma ukuba kulenkinga yokubhadaleni iBIMO kodwa wathi bayalungisa wakhuthaza abaphathi ukuba behlise inani labantwana abaphansi kohlelo lolu esithi labo badonsa nzima. Wabuye njalo waqonqosela ukuba abafundi akufuzanga bexotshwe ezikolo ngenxa yokuswela imali yeschool fees. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane we-monkeypox usumemetheke okokuthi sekumele umhlaba wonke jikelele uqaphele njalo uphathwe njengophuthumayo. Okwamanje usufakwe kuzinga elifana le-COVID-19. Umkhuhlane lo ubonakala ngamaqhubu amancane uqhuqho ukukhwehlela lokuginqa kulabo ababanjwe yiwo. Okwamanje sekulabantu abafika 15,000 asebebanjwe ngumkhuhlane lo osubulele abedlula kancane 461 emazweni achiyeneyo. Ele Russia lithi selisuse abantu abazenkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 esabeleni seKursk kulelo lizwe esesithunjwe libutho le-Ukraine elilensukwana lingene kuleyo ndawo. Okwamanje le-Ukraine lithi selihluthune isigaba esikhulu njalo liqhubekela phambili lisehlula ibutho lakwele-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, ozancintisa kukhetho lukamongameli weleMelika emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris uza kwenza umhlangano lomongameli Joe Biden namuhla bememezela uhlelo lukahulumende olutsha olokwehlisa imbadalo yamaphilisi lentengo yezempilakahle. Ngakolunye uhlangothi ozancintisa emele ibandla lamaRepublicans umnumzana Donald Trump uza kwenza umhlangano lentatheli izindaba eNew Jersey lapho akhangelelwe ukuchothoza unkosikazi Harris. Sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Jabu Moyo ngalolu khetho.
Ukhetho lweAmerica lwandise ukukwazakala sokusiyaphela nxa sesingena kubo-October njengoba i-election ingoNovember. Okwamanje ku-August abakaba le-debate. Asikezwa ama-policies ngapha kubaba langapha kumama. So okwamanje kuthabelelana nje iqiniso lizaphuma sokuya phambili.
Ama-debates okhuluma ngawo kumbe ingxoxompikiswano lezi ubona zilakho yini ukuletha umahluko? Sibone mhlawumbe kusiba sobala ukuthi olosekelo ukwedlula omunye ngubani.
I-debate iyayichazise ukuthi ingqwele ngubani. Njengoba ubaba uBiden ukhitshwe yi-debate, esala ukuluphala nje kwathiwa hayi laphana hayi baba, yena kwamthatha isikhathi esifitshane wayengikhona ephuma. So kula ababili abaseleyo kuya ngokuthi babebuzwa mbuzo bani and ukuthi baphendula njani. Njengoba sizwa abanye bathi hayi umama uHarris usekhona, kaka sitshele ukuthi ipolicy yakhe ithini ngemkonomi, ngedefense, ngeborder lani lani. Kaka yindla kuhlala ukuhlala abe lama-interview siza ukuthi nxa ebuzwa uphendule asayithini. Ngakho kusase lesikhathi abakayibonisisi ukuthi hayi bami kanjani lwana. Abanye bathi ube ukhuluma umuntu i-language yakhe ngiyakudala, akula okutsha sitshela khona. So angazi-ke njalo.
Unkosikazi Harris uza kwenza umhlangano namuhla lapho azakhuluma khona ngokudula kwezinto ikakhulu inhlelo zempila kahle. Ubona lokho kungamphathisa yini ukuthini athole usekelo njengoba kunguye osembusweni lo Mongameli Biden?
Ngokubeka kwakhumbuzo uphinde wawuphendula. Abangale ngakuma Republicans bathi hayi ungathi uBiden. Inkinga ekhona ni ivela kuBiden lo Harris engacashi. Ngakho ke nxa umkhono musehla izinto zidura, kanti uzakulungisa njani la ukuvela uphakathi kusonakala?
UTrump yena ubona eqhuba njani la?
Kuya ngokuthi wena ungaphi empilweni. Kwaba amabhizimisi bayamthanda ngoba uyehlisa ama-taxes, bamthandela khonokho.
Umnumzana Jabu Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ubexoxa noNtungameli Nkomo oweStudio 7. Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo eselizweni kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit ngomgqibelo. Kulabanye abathi bazatshengisela besola abakubiza ngokuthi kubotshwa mahlana kwamalunga amabandla aphikisayo lawa inhlanganiso ezizimeleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU PF owake wamela iluphane East edalele ePhalamende, okhuluma ezimele endaweni lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu elisanda ukwethula umbiko lisola elithi ikuhlukuluzwa kwabantu elizweni phambilini ngomhlangano weSADC. Umnumzana Dlamini usungula lingxoxo.
Ake sizamele ukuthi nxa sikhuluma asikhulumele ubukwa, asizamele ukuthi nxa sikhulume asikhulumele ukuthabisa amakhokheli bethu, kodwa sizama ukuthi sonke singabantu beZimbabwe sibambane sikhulume iqiniso sakhe ukuze iZimbabwe ibe lenhlalakahle. Nxa kathesi sikhuluma nendaba yokuthi abantu batshengise ngomlomo ukuthi bafuna ukuthi kube namademonstration, ihulumende ibisiqalisa ukuthusela abantu, ukutshela abantu amandla elawo ukubopha abantu. Into yakhona iziyefika kupresidenti. Upresidenti statement sakhe last week ukekhuluma ngesishona esithi sanabantu wathineta thinoba bezo uyazi ukubazi umuntu ngesancele ngendlela esiyaziyo kuthina ukuthi kutshoni, ngoba siyakwazi ukwenza kanjalo. Ngoba sithale engikutshoyo ukuthi constitution yeZimbabwe iyafuna ukuthi abantu batshengisele, iyahamba emapholiseni ibatshele ukuthi thina ngelanga elinje sifuna ukuba lehlanganiso, kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo. I-constitution yeZimbabwe yakuzumaka ayikwani. So nxa khathesi uhulumende lokhu okufunwa ngabantu okusemthethweni iqalise yona ukubopha abantu engakatshengise, iqalise yona ukuvalela abantu emajele, isethusela abantu, iqalise siphiwe amapholisa ngendlela esabisayo, siphiwe i-army ngendlela esabisayo. Amalunga ehulumende entshintshana ukuthusela abantu, ukutshela abantu ukuzakwenzakala bangademonstrate, yikho okusuka kusethuse thina.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Dlamini, mnumzana tu?
Ngiyamuzwa ubaba Dlamini, but okunye kumele sikunanzele njengabantu baseZimbabwe ukuthi ama-right yethu eyokudemonstrate yenza inga-afekthi yini ezinye inhlelo ekona kumbe abanye umuntu oseceleni kwakho akuma-afekthile. Ungananzelela kathe si-demonstration le efakiweyo okuthiwa kumele beseke emashonaland kwesimhlaka 17 bebhalela amapholisi ukuthi mhlaka 17 bafundisa ngiso lo-grade 1 uyakwazi ukuthi mhlaka 17 iqala umhlangano wesikhathi. So ngenzela enjalo ungavuma njani ukuthi kube lama-programs angukuyelisi, ngoba nxa udemonstrator kumele amapholisa abe khona phela lawo khonapha eduzane ukuze balincede, ngoba nxa udemonstrator bayaqalisa ukulinda. So nxa besilwa abantu i-main power sangathi bangapha abaye bengekho, ngoba kule program yesakhe enkulu efuna i-security eningi. So kuyabe kungasa-security ngaleyo ndlela, nxa ivimba ukuthi kungabi naleyo ndlela kungaba yikwethula na ilungiso khonokho. Otherwise bavimba okuningi ngokuthi kungabi njalo. Khathi sonke le okwenze bengademonstrate isikhathi sonke lesi from January afunde sithi July kumbe Africa Day libe sethula kuyini bese bezodemonstrate ngelanga lesakhe, why bebeudemonstrate ngelanga lesakhe? Yiwumbuzo wokuqala wona lo kubaba uDlamini. Okwesibili ukuthi abantu babothiwe, kumele kwesinye isikhathi sisuke indlule ekhasini singangunguni, sibe kwazi ukuthi abantu babothelweni. Hayikhona ukuthi umuntu engabotha nanxa kungaphathelana nezepolitics, ngoba i-politician sokuthiwa ubani ubothiwe. Kumele kucacwe ukuthi ubani ubothiwe ebesenzani, ngoba umthetho vele ngomthetho. Phela kathesi kubona ngendlela abakhuluma ngayo, sokungani ngabantu abafuna uku-amenza umthetho.
Naso-ke indaba mnumzana Dlamini,
abantu abafuna ukudemonstrate ngabakhona naye ayisho uhulumeni. Yikho-ke labo bantu abakhona nayo bayazikhethela ilanga lokudemonstrate.
abathethelwe yihulumende ngoba ihulumende konke kiyo kuright. So bona babebone kufanele ngalolo lango ngoba yibo abalezikhalazo ayiso hulumende, kanti shuwa bekufuze ibe yihulumende esitshela ukuthi demokratia kungenanga elinje. Njalo kuliqiniso ukuthi ihulumende bayifune ukudemonstrate, ukubamba demonstrate. Akuqalisi khathesi ukuze kube lomhlangano kuba lobunzima obumangalisayo, kube kanti yona yenza umhlangano everyday lasefuna ukwenza khona umhlangano. Ukhuluma kohulumende siyaziyo abantu bakithi eseyabantu abaningi bebotshwa bebethula ukuthi benze imihlangano abantu abaningi benyamalala.
Mnumzana Dube,
isikhathi esiningi nxa usenza uplana into zakho, into okuthiwa yi-timing iqakathekile kakhulu, ngoba yonke into oyihlelayo ayisikho ukuthi ingabhawunsa. So kumele usole ukuthi ngesikhathi efuna ukudemonstrate kulezizathu ebayize babazimba ukuthi asinanzeleleni izizathu. Thina singafuna ukuthi siyenze ngenkani lapha kulokunye, sesixoxana namaphoyisa, sokuyikuphikisana, sesizobona ingani ilokozeni ama-rights ethu awudemonstrator asezinziwe. Akunamuntu osikhethelayo ukuthi sidemonstrator lini, kodwa ungathetheli ilanga lakho ubona ukuthi leli langa lisi akuna programu eyenzakalayo ukuhambe uyedemonstrator, akunamuntu ozaba yi-problem dawo. But isikhathi esiningi ungakhayelela kona abantu abathi amalungelo abantu ayephula, i-timing yabo i-wrong. Isikhathi esiningi baye befuna ukwenza iprogramu phezu kweyinye.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU-PF owayemela iluphane East edale lephalamende obekhuluma ezimele endawonye lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu, belo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani Studio 7 labasakazi linjani, ngingajabula ma i-audio yami lingayifunda emsakazweni, kakhulu bakithi kunzima lonyaka, kunzima sibili, izifuyo ziyaphela, singakhanyela kathesi khona lapha sikhanyele ibubi, yona le ibubi yethu, akulatshani amanzi kwezinye indawo sekhatshana, ukhanyele inkomo emalungu, inkomo zemalungu elupani lapha ezinatha khona, kuyahawulisa bakithi, inkomo sezihamba imango zisiyadinga amanzi. Hayi, abantu bathwele nzima shuwa indawo eziningi, especially njengabantu bemalungu bathwele nzima sibili, ngokuyanathisa inkomo emfuleni, inkomo ziyafa and lonyaka kunzima and lezibhorani ziyasilela. Sesicela bakithi ukuthi alubana kungaba lezinye inhlanganiso ezingabambisana lohulumende bancedise ukufaka nje izibhorane ezingaba lamaklephu kwezinye indawo, ngoba singakhanyela sikhanyele ebubi futhi kuwadi 9 kulabantu lapho inkomo ezishota khona amanzi esezithembele ukunatha endaweni eyodwa. Lonyaka kunzima, lonyaka kunzima sibili msakazi, lonyaka kunzima akuchiphanga.
Kambe liwe liyabona okunye nakho Studio 7, kube selisithi ezindabeni kuthiwa amaNdebele abalangqondo bafuna ukutshaya, bafuna ukubotshwa. Khonapha amaNdebele babe beyenzeni, ngoba abantu laba yibo ababuya bezobaqala bezihlalele ezindaweni zabo. Bathi sibagcwele insuza sebeyakhe imizi, futhi asikho insuza yodwa, indawo yonke sokugcwele amashona, sekugcwele indawo yonke, igaya lonke sokugcwele amapostola, amalembu kuphela yonke indawo. So manje kuthiwe thina sizathula, sithini ukuthula? iZimbabwe ayilakho ukuthula, kodwa nyabezwa bekhuluma abantu bamaZANU-PF bathi iZimbabwe ilungile lokuthula. Ukuthula kwangapi? Ukuhlukunyezwa abantu akusiko ukuthula, ikuhlukumeza abantu. Kusobala ukuthi uhulumeni weZimbabwe uphehla umsindo, kulo msindo owudingayo okuvele yena ulwa lathi, uphehla umsindo.
Siyibonge laphana imbiko yenu. Okwakhathesi siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngidabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.